unobhala jikelele wezinaso umnumzana Phunye uthi owenziwa uNkosikazi Mgabe kufana lokuhleka abantu abasebenza gadalala bezama ukufunda nzima ukuthola leso sicoco.
Siyabona ukuthi langa lelanga abantu bahawula, abanye baba ngama-school drop out, kodwa belela ukuthi befinyelela ukuthi bethole ama-PhD degree. Manje-ke kuleli sesibona ukuthi ukulala lo muntu sokuyi-passport ye-degree ufuthi ngezinaso. Siyayala into enje sithi umunye lomunye kumele esebenzele uyikho bakhe.
Umkhokheli wezinaso okwamanje umnumzana Archibald Madida laye uthi okwenziwa uNkosikazi Mgabe kwaba yinhlekisha hasi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni wonke jikelele, ngakho-ke kumele ngempela kuhluzisiswe. Uphinde wathi bayamukela ngenjabulo lokhu okwenziwa ngabezakhi, kodwa into eqakathekileyo khathesi yikuyekethisa izifundi inhlawulo nxa zikuwa-attachment.
Our position is in us and the students is that attachment fees must be scrapped totally because it's
thina njengezinaso sithi abafundi akumelanga bebe bebhadala ngesikhathi beku attachment ngoba babe besebenza babe bengekho esikolo. Njalo lonyaka siza kuqala uhlelo olokuthi sikhulumisane labezikolo ukuthi ama students engabhadali lezi mali.
Ekhuluma le Studio 7 emela abenhlanganiso elela amalungelo kaZulu ethe jamuka jesijikile umnumzana Ostalos Siziba oyisifundi se-University of Zimbabwe uthe kuyathokozisa ukuthi izakhi isize yabona ukuthi into eqakathekileyo ukuthi bahlolisise iqiniso ngemfundo kaNkosikazi Mgabe ePhD.
Kuhle kakhulu ukubana ke so yeZimbabwe Anti-Corruption Commission iyahlungulula indaba-ke kamchica mfundo Professor Leva Nyagura eweyimvetho Zimbabwe ngendaba yokupha-ke i-PhD kuGrace Marijuta Mgabe njengetajamuka. Njalo sihlanganela le Zimbabwe National Students Union sithi-ke kuyintuthuko eqakathekileyo mayelana lokulwisa-ke kwendaba-ke ye-corruption kule.
Ngesikhathi engumkhokheli wenhlanganiso yezifundi e-UZ umnumzana Siziba wahambisa uNkosikazi Mgabe emthethwandaba nge-PhD yakhe leyo ayithola ngobukhobokhobo kodwa akazange aphumelele. Omunye njalo owayesifundi se-UZ uthe kuyinto enhle ukuthi uNkosikazi Mgabe athethelwe isicoco lesi ngoba engasebenzelanga.
Sibona ukuthi amanyathelo athethwe yiZimbabwe Anti-Corruption Commission mahle kakhulu sikhangelane okumele kube kusenziwa e-University of Zimbabwe. I-doctorate ebiphiwe uGrace Mgabe kuthiwa useyisikhwica mfundo kumele ikhishwe ngoba siyakwazi wonke umuntu osegcekeni ukuthi wayiphiwa ngoba
imizamo yokukhulumisana lomkhulu owenza umsebenzi wokuthonisiswa kwabantu kuzakhe umnumzana Goodson Nguni yehlulekile ukufezeka ukuthi ababalisi abe-UZ balile ukukhuluma ngalolu daba besesabela imisebenzi yabo. UNkosikazi Mgabe wathola isicoco se-PhD esiba ngudokotela ezifundeni abika wazenza ekolitshini ele-UZ ngo-2014 okwavusa umsindo iningi labantu libuza ukuthi wayehambile na esikolo. Ngeviki eliphelileyo amanye amaphephandaba ethule udaba lokuthi ababalisi abedlula amachumi amane 43 babhale incwadi betshinga ngalokhu kucoshwa, abathi abakwazi lokhu kwavela ngaphi. Njalo uVice Chancellor wale i-college uProfessor Leva Nyagura laye kumele abuzisizwe ngalokhu. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.